Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 13 kuNtulikazi 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Angikhangelela ukuthi siqale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma lama-victim. Kufanele ukuthi sicale sikhulume nalababonayo ngoba yibo abakufanele labo bathethelele phela ngoba yibo abaqale bazisa abanye abantu ubuhlungu.
Uhulumende uselungiselela ukusungula uhlelo lokukhulumisana lozulu emathebeleni ngombhuqazi wegugurawundi kulabathi kumele kuqale kuthoniswe ababulali.
I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozakhi khona i-corruption.
Uzulu uthi akujeziswe abenza umkhohlakalo kungajazi kahulumende njalo kubunjwe uhlangothi oluzimeleyo olubona ngokukhohlakalo. Bathwele nzima abakhumuka emsebenzini sebekhulile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha elikhulu leZimbabwe u-Attorney General Virginia Mabhiza uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasungula uhlelo lokuphenya umbhuqazi wegugurawundi kusasa e-State House koBulawayo. UNkosikazi Mabhiza uthi kukhangelelwe ukuba induna zonke zeMatabeleland zizangena umhlangano lowo ohlose ukwethula iziqondiso zokukhulumisana lozulu ngombhuqazwe lowo owabulawa abantu abazinkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 ezabelweni lezi lasenkabazwe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Kwabulawa amalunga ezaphu kuba kuthiwa asekela abahlamuki. Inkokheli yezaphu yakuphika lokhu ngoba yayisithi kayisekeli abantu laba. Abantu abaningi bayalusola uhlelo lolu besithi kumele uMnangagwa laye ahlolisiswe ngakwenza ngesikhathi sombhuqazwe lo. Uyakuphika ukuthi wayesekela igugurawundi. Ezinye induna okwamanje ziyalusola uhlelo lolu zisithi akumelanga ukuthi kuthoniswe abantu, hathi kumele kuthoniswe ababulali. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uMathema.
Umsebenzi wonkosikazi ukuthenga ibhajethi, ibhajethi yiyo owafanya ngayo ukuthi imalini, njalo lokuthi bona babephatheke ngalo umsebenzi, i-14 members yepanel zangangena zithola malini. Kufanele kube clear kumbe kube yi-clarity khonapho lokuthi izimota zihamba njani indawo zezimota, ngoba izimota yazo phela ngezinye zezinto ezidalathekileyo enxakusenza lo msebenzi.
Ye, nxa sikhangela njalo lake lakhonona ukuthi kambe kuyaqala njani labantu abawonayo bolabo vele kungaziwa ukuthi bangaphi, kambe sele siye ebantwini kuphela liphonga ukuthi folokohlo libabuzabuza ukuthi sele baphula inhliziyo njalo. Akunjalo baba Mathema,
kulabantu abonwayo babonayo, kufanele ukuthi bona ababonayo bavele sibe kwazi ukuthi ngobani. Batho labo ukuthi baloxolo oluthile ngendaba leyo, but akukaveli lutho wabonayo ukuthi bona bazainterviewa nini, ngoba labo baqakathekile kulolu hlelo. Anti ma uyiponisa kumbe usenza udaba okakhulu nxa usikosi ngingathi ndina anti singawumajasekeni la, kuyadingekala ukuthi uze all the sides ukuthi le side izeza kuthi le izeza kuphi, ukuthi senza-ke i-logical conclusion ona i-particular matter. But lapha kasikazwa ukuthi bona bazaba nethuba kumbe kuzaba ne-chance ezathi yona kumbe ku-interview ama-victims bese size ukuthi bona laba abakwenzayo ngobani njalo bakwenzelani, ngoba khonokho yikho okuqakathekileyo. Okebengikhalelela ukuthi ngavele zizizaivela, angikhangelelanga ukuthi siqale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma lama-victim. Kufanele ukuthi sicale sikhulume nalaba abonayo ngoba yibo abakufanele labo bathethelele phela, ngoba yibo abaqale bazisa abanye abantu ubuhlungu.
Ye, kodwa lingaba njengamandla ukuthi hayi ngenani ebantwini kuphela, zalitshela okunye phambili lizakwenzani ngakhonokho.
Ya, yilouhlupho andambona ukuthi kuzaba lo muntu ozakwenelisa ukukurisa asangathizeza okuningi namkangane sizakuzwa ebantwini. Nabantu-ke la mandla labo, ngoba thina nti simele abantu, thina siyindina ezimele abantu, soko sizezwa ngabantu kasimanga lo hulumente. Ngoba thina nti sivele sivele ebantwini, asivele kuhulumende. So kufanele kubonakale ukuthi silalela abantu ukuthi bathini, ingathi siyakiba abantu bangathi hhayi nake sifisa ukuthi ngalowo akwenzayo abuyazisicolisa kumbe sikhulume naye sizenza khona kwamanyalwesitele khona
le yinduna uMathema obexoxa nge-Studio 7 eseGwanda eMatoreland South.
The Voice of America.
Abantu bathi kumele kubotshwe abaphathi intambo bakarhulumente labanye babo kuthiwa batshontsha imali yelizwe okumangalisayo. Bathi kuyethusa okusanda kuvezwa ngu-Auditor General unkosikazi Ria Kajinga othi kule nhlangothi zikarhulumente ezigoqela olubona ngokwethulwa kwemibiko olwezokulima, olwezemithetho lezinye ezaqambula izigidi lezigidi zamadola eMelika abayithola kuhlangothi lwezemali olukhokhelwa ngumnumzana Mthuli Ncube. Kubikwa ukuba uhlangothi olubona ngezokwethulwa kwemibiko kwakumele luthenge izimota kodwa imali enenyi yanyamalala. Lokhu kwenzakala njalo lakuhlangothi lwezemithetho okuleziphathamandla ezatshayela esikhewini isigidi samadola eMelika okwakumele sisetshenziswe ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphatha intambo bakarhulumente. Ngokubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi kuyayangisa ukwenzakala kurhulumente.
Kungiliqiniso alikhulumayo Auditor General. Ngiyakhumbula uMthuli ekhuluma ngelinye ilanga sekweyinye imeeting elubhane uFinance Minister esithi ethi yena nxa evala ngapha amatsotsi ayabhoboza ngapha ukuthi kuvuza evale ngapha esinye isikhala amatsotsi ebhoboza ngale. I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozakhi khona i-corruption. Bona abesithi kabaqede i-corruption yibo abafiwela i-corruption. Kulumende umele qala alungisise izakhi, izakhi kube leyinye into engashiwo zakhi eza kuma laphana ibe yiyo engalwisa ukuqeda i-corruption ngoba izakhi iyehlulekile.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance othi inhlanzi iqala ukubola ekhanda.
Okungenziwa vele okulula yikuthi uhulumende akhitshwe. Akasenelisi ukuzigezisa lo uhulumende ukuthi azilungise. Uzithandele ngewulu nxa uyawubona inkukhu ebikhwanda yazigoqela ngewulu. Laye lobe engafuni ukuphuma angeke enelisi ukuphuma. Angeke nelise ubanjwe yinofi ubotshwe yiyo yonke into ongayiqamba. Okungasiza ukuthi aphume uhulumende yalo kodwa uhlupho uchiye futhi ebangcolisile abantu kakhulu balaba bempumalanga vele abaqala ngaye bebenefita kukhona abakuzuzayo. I-corruption ye 44 years ukuthi uyilungise lokho kuhleli bona laba abantu vele abaka 1980 angeke kulungiseke. Kufuna nje uZulu weZimbabwe asukume amanyani ukuthi uhulumende ndiloka simkhiphe kungabi khona omvotela.
Umnumzana ebidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association uphelelwe ngokuchaphazwa kwemali kahulumende.
Kuyadingeka ukuthi sithathe le report ngendlela eserious, siyithathe hayi ngendlela esike sathatha amanye la adlulileyo. Kuthathwa amanyathelo okuvimbela lokhu ukuthi kungabuyi kwenzakale futhi. Ngoba asisoze lavalavuka leli lizwe lanotha nxa siyekela abantu abalutshwane batshontshela abantu kanti ilizwe lithwele nzima kangaka ubuyanga bugcwele yonke indawo.
Abakukhomishini ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission bayalile ukukhuluma ngodaba lolu besithi basaxoxisana ngalo. Abantu abanengi asebekhulile asebasuka emisebenzini etshiyeneyo bathwele amagabha abuzayo ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla, impahla yokugqoka lokunye okufuneka nsuku zonke. Iningi labo seliphila ngokucela imali, kubika uEzra Jesus Wanda.
Ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2008 wadala uhlupho olumangalisayo kwabasuka emsebenzini sebesiyaphumula. Iningi labo kalitholi amapentsheni kuthi njalo abazuza leyo mali baphiwa engenela ukuthenga ukudla lokunye. Abadala bathi izithukuthuku zenja ziphelela eboyeni. Kulabanye njalo abalahlekelwa yimisebenzi. Omunye wabokwisimo lesi unkosikazi Trifin Mphosa owaphelelwa ngumsebenzi eNational Railways of Zimbabwe owathenzwa imali yepentsheni kodwa kwaphelela emoyeni.
Ngize ngithi 60 akulalutho ebengiluthola in between. When I turn 60 ngaya kubo ngabatshela ukuthi sengithene 60 sengiphiwa kathesi i-40 a month. Ningabuyu pete phakathi lesawuto.
Umnumzana Steven Moyo oneminyaka yokuzalwa engamathumi phose ayisikhombisa 69 wasebenza kweminyaka eminingi e-railways wagunyulwa ngemva kwengozi yesitimela eyamshiya sekhubazekile. Uthi uphila nzima.
Abanye bahola kathesi i-medical pension, mina ngiholi. Abantu abami abazuzi umsebenzi. Umfana okade bemngenisile babuya bamkhipha into emangalisayo.
Omunye wathatha umhlalaphansi wokugunyula e-railways umnumzana Norman Silobe uthi baqanjelwa amanga ukuthi bazaphiwa imali yabo yili kampani.
Siretrenchiwe saphiwa ilokhu abathi yi-130 leya. Ngithe sengifike ku-6 ngabakhumbuza bagcina besitye wena imali yakho sewathatha yonke.
Ukhulu uMusa Santungwana laye wasebenza kololiwe kodwa yena uthi lanxa imali ayitholayo empentsheni incane uyabonga ukuthi uyancengisa.
Iziki wasinika 30 iyusa kathi sikhona ihlwiqile sengu-$80.
Obona ngezokubhadala kwempentsheni i-NRZ okupension fund umnumzana Morgan Nyathi uyavuma ukuthi imali incane abayibhadalayo epentsheni.
Ayidubo lolu siyalazi simini asifuyane ezithe emakhishina zethu bakhona abakhola imali ezincane. Beginning this July ifund yethu izakhweza imali yama-pensioners.
Umnumzana Mika Moyo oneminyaka yokuzalwa edlula kancane ngamathumi asishiyagalombili 83 uthi wasebenza kumakampani ambalwa azimeleyo waze wayaphumula uthi katholi ipentsheni.
Ngithola nalo imali engayizuza kuphela ngisebenza e-National Food ngayisethi yusa lamabhondi.
Ugogo uRegina Ngwenya ohlala eKhezi ngumfelokazi oneminyaka yokuzalwa ngu-82 umkakhe wayesebenza-ke kukhansela yakobulawayo engakatshoni ugada amabhasi inyanga zonke esiyadinga ipentsheni umkakhe efika i-US$20 e-NASA.
Bayizobona kufanele ukuthi bangizabuzana ngingakilutho
nabhasi ibhasi $5
angivele ngithenge lapha ngingabe the kuthiwa kulakhada kulabhasi so ngaze ngaye eKhezi ngalungisa ekhezi lakho ngakhanya lawo kungahambi.
Ukhulu uSifazinyoni oneminyaka elingana lekagogo uMangwenya uthi kakwazi ukuba kumele athole malini e-NASA.
Siyathekela izindlu imali yasota kathe singikhuluma so isikotini lozimalelo ye-rent amabhondi bathi bona alingana lelo fuza le-US dollar ayasiqhuba khona sesisifuma 8 khonapho yehli value loku isehli ayisalingane lokuza le-US dollar.
Obona ngokuxhumana lokukhipha imbiko kuhlangothi olubhadala impentsheni kazulu olwe-National Social Security Authority umnumzana Msizi Ndebele uchaza kabanzi ukuthi ngabanjani okumele bahole imali ye-NASA.
Kusukisela ngo-October 1994 lapho i-NASA yaqalisa khona kusiza ngapho ngabasebenza kumakhampani azimeleyo lawa ku-private sector then nxa kuyukuthi waye kuhulumende sikhangelele ukuthi ebe wayesemsebenzini ngo-June 2002 ngoba yikho lapho kwaqalisa khona i-NASA kuhulumende ukubanjwa kwe-NASA yikho lapho kwangena khona izisebenzi zikahulumende ku-NASA so yiwo amalunga e-NASA lawo esiwakhangeleleyo.
UNdebele uyaphambili echaza ngemali yempentsheni
ukuthi uhola malini lakho ngokunye okulethwa tubook ukuthi sibone ukuthi sibubhadala njani. Okuhleke yilokho uhulumende ufake i-minimum pension engabhadalwa yi-NASA ukuthi lanxa singakhakuletha kungawela ngaphansi kwale inamba leyo hayi kutsho ukuthi siyaphunga ukuphakamisa sekujikele ku-minimum pension yethu. Khangela ukuthi umuntu yena lo wayesebenza wasebenza wabanjelwa imali ye-NASA okwesikhathi eside kangakanani.
Ugatsha olubona ngenhlalakahle kazulu olwe-social services lwalile ukhuluma le-studio 7 sithi-ke studio 7 ngayikhulume le-NASA ngimele studio 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Bana.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafuwe mbula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Kwezemampandleni umdeni wakoRhwatalala uthakazelela ukuvuselelwa kobuduna babo emawaza esabeleni seMathewini South. Kubika u-Albert Ncube.
Bekugcwele abantu emzini wakoRhwatalala ngolwesine lapho uZulu abezobona induna entsha igcotshwa umnumzana Royal Nare oneminyaka kuzalwe ngamathumi esithupha lasithupha nguye oseyinduna uRhwatalala. Abelungu besula bukhosi bukaRhwatalala ngomnyaka 1951 kwasela kubuza induna uMathe umnumzana Marshall Dube umzukulu wesikhosini uthi sesiside isikhathi belindele lolu suku.
Sifeze owakuvele kwaqaliswa ngokhokho bethu engxenye ubuntu bethu sesiza bulonda ngendlela eyiyo.
Umkhokheli wezinduna kudalela Chiefs Council induna umtshana Khumalo ukhuthaze ukhwatalala ukuthi ahlalisane kuhle loZulu njalo ahloniphe umongameli welizwe.
Nxa silensolo enye ethile silendawo zethu esikhulumela kizo, singathi njengoba sikhona apha lamhla bese sihamba sichaya njalo umuntu owasikhethayo. Kadanti umuntu okukhethileyo lelungelo lokususa futhi nxa ungasamhloniphi.
Umphathintambo obona ngezabelo umnumzana Daniel Garwe uthi ukugcotshwa kwakhwatalala kugcwalisa izifuso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokulondoloza imbali lamasiko kuleli.
Zuva ranhasi izuva guru makorokoto kuna mambo vedu vachangoburwa.
Sinjenje simuthana lapha sigcwalisa izifuso zikamongameli Umnangagwa othe engena kuba ngumongameli wathembisa ukuthi ubukhosi bethu bomdabu oba sobuchithiwe ngabahuquluzi uza kubuyibuyisela.
Induna Umbiko Masuku ikhuthaze ukhwatalala lesigaba sakhe uthi wasebenze ndawonye.
Bakhokheleke baba laba bantu bakhokhele kuhle, lani vumani ukukhokhelwa likhokheleke ukuze impilo ibe lula. Kungani ngisitsho njalo? Ngoba inkosi yinkosi ngabantu.
Unkosikazi Mamoreng Maharashwa odabuka eFree State kwele South Africa ngomunye oze kulomkhosi.
Simotsotso ubamona niri 674 etsang ho khosi ya rona Morena Fatalala. Sibupaki le bontshe siboyena. Siboyena e bitswa Pinu ya Morena.
Kusenjalo urhulumente usesungule indawo yokulisana lesomiso esikhona ngemva kokuvulwa ngokusemthethweni indawo yeGaranyemba Ward Drought Mitigation Center elesivande kanye lendawo zokudlela nezamanzi ezifuyo. Evula ngokusemthethweni lindawo umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi uthe ukusungulwa kwalendawo uzahlenga izifuyo eziningi esezihlaselwe yindlala. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka layo obekula umkhosi uthi inkomo esifika phoswe izigidi ezintathu 2.5 million zilakho ukubulawa indlala elizweni lonke jikelele lonyaka ngenxa yesomiso esikhulu esaphehlwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikokhwatalala eMawaza ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umphathintambo wezomvikela umnumzana Lloyd Austin uqhube umhlangano lomphathintambo wezomvikela e-Israel umnumzana Yoav Gallant bezama ukuphendla indlela yokuletha ukuthula e-Middle East. Udaba olukhokhelayo ngolwe-Iran okubikwa luletha okungahlaliseki okugoqela ukusekela abalwa bedlulisa amalawulo ama-terrorist awe-Hezbollah e-Lebanon. Ngikhathazekile kakhulu ngokwanda kokuhlasela kwe-Hezbollah e-Lebanon isebenzisa ama-missile e-Israel, kutsho umnumzana Austin. Ukuhlasela ngama-missile kwe-Hezbollah kubangela ukudubeka kwezinye njalo ezizalwane ze-Israel ezidlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezingasela mizi kanye lenkulungwane zezizalwane ze-Lebanon esezilahlekelwe yimizi. Ukuhlasela kwe-Hezbollah kulakho ukubangela impi phakathi kwabantu bele-Israel le-Lebanon okuyimpi abangayifuniyo njalo impi leyilakho ukuba ingozi kuzizalwane zase-Israel lase-Lebanon. Wengezelele njalo esithi ukukhulumisana yikho kodwa okungaletha ukuthula phakathi kwele Israel le-Lebanon. I-Hezbollah ithi ihlasela ele-Israel ngenxa yempi eseGaza okungesinye isizathu sokuthi kube lesivumelano sokukhumisana umlotha kulandelwa umbono we-Israel owavunywa ngumongameli Joe Biden kanye lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations. Kodwa iHamas ayikavumelani lalumbono. Ukwehluleka kweHamas ukuvuma umbono lo kwenza izizalwane Palestine le Israel ziqhubeke zidubeka iIsrael kusikhatshana esedlule iqhube uhlelo lokuhlenga abathunjwa yiHamas abane eGaza njalo asoze siphumule kuze kukhulule abathunjiweyo bonke abagoqela izizalwane zeMelika. Umnumzana Austin uthe laloba iIsrael isilwa lesitha esilochuku kumele iqhubeke ivikela izizalwane zeLepalestine eseGaza njalo engeze usizo olungena eGaza. EleMelika lizosebenza njalo lele Israel lele Palestine ukwengeza ukuvikeleka kwesigaba seWest Bank njalo liletha ukuhlaliseka eGaza ngokuqoqa okuza kwenziwa ngemva kwempi kanye lokubunjwa kwamazwe amabili alozibuse. Izizalwane zeIsrael kanye lezePalestine zonke zilelungele lenkululeko lokuvikeleka njalo sisiya phambili ubudlelwano bethu bezomvikela lele Israel buzaqina. EleMelika lizaqathekisa ukuvikelwa kwempilo kaZulu eMiddle East njalo lizamisa ukumemetheka kodlekela kuleso sigaba.
Le yimibono kahulumende weMelika wothi ke ngike nginike ithuba okwamanje untukameli Gomo.
Langa laphuma lendaba lashona lendaba Langa laphuma lendaba Langa laphuma lendaba lashona lendaba
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungameli Nkomo. Ngeviki ephelileyo besiselupane lapho okulomfundisi owetheswa icala lokudlwengula umntwanyana okugrade 6. Namhlanje siseHarare lapho okulomunye njalo umfundisi omiswe emthethwandaba kamantshi namuhla umazibaba Gift Mushonga esetheswa icala lokudlwengula abesifazana ababili ababehambe kuye besiyadinga imithandazo. Amacala okudlwengulwa kwabesifazana akhanya esanda elizweni. Kambe kwenzakalani kahle kahle? Sixoxa lomnumzana Albert Mazula, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residence Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga mnumzana Nkomo. Lami ngiyathaba ukuba kulolu hlelo.
Ungathini ngalolu daba?
Kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu onjengomfundisi loma umprofita esenza izinto ezinjalo. Kukanti ke uZulu uyabe khangelele ukuthi yibo abantu abazi iBhayibheli, yibo abantu okumele ukuthi bafundise abantu ngokungenzi izinto ezingalunganga abathi yisono. Manje nxa esenguye osesona kuyadanisa kakhulu.
Abesilisa ungathi balomlandu bana bangawudlala lapha ukuze bavikele amakhosikazi abo.
Into eqakathekileyo engenziwa ukuthi obaba abanengi sibona bengayi ensontweni. Kodwa ubaba angaya ensontweni njalo bakhethe insonto engathi yileyana engelabumenemene, ngibona kungathi kunganceda. Yiko ngikhuthaza obaba ukuthi kabaye ensontweni njalo bangene insonto inye labo mama. Ngokwesikhathi siyabona ukuthi ubaba uya kweyakhe isonto, mama aye kweyakhe isonto. Lokho kuba ingozi kakhulu ngoba amaprofita labanye abafundisi bathatha iadvantage yalokho. Ngoba nxa bebona umama esiza eyedwa bahle babone ukuthi layo umendo wakhona kakula kubambana loma iunity endlini.
Baningi abantu abadlwengulwayo elizweni, kungaba kubangelwa yini lokho?
Okwakuqala ngokuma kwe-economy yelizwe abantu baba le stress, i-stress ibenzele abantu babe le frustration, le anger. Yikho ke i-frustration liyana noma i-anger liyana yenza ukuthi obaba bayiqedele kubantu abawika. Okwesibili kulemithi esithengiswa ivela phandle obaba abayinathayo loma kumbe ngamaphilisi abaginyayo enza ukuthi umhlana uqine. Khona kuyana ke kuyingozi kakhulu ngoba kwenza ukuthi uphango lwabo lokufuna omama lube phezulu kakhulu babe seqina bedlwengula abantu abangomama.
ukhuluma ngomvunsankunzi lapha.
Yebo, ngumvunsankunzi mnumzana. Kudala abantu babesenza okuthiwa yimbiza, okwakulungiswa yinyanga. Kodwa okwakhathesi sibona minengi imithi ekhona, eminye ngeyezihlahla zegangeni, eminye ngeyenziwayo, silento ezinjengabo Congo dust lokunye okunenginengi. Njalo ungakhangela ku social media kulabantu abanengi abathi ukuthi obaba nqabe lodubo kuzocansini wozani ngililungise ngilemithi enje enje beyikamba ngamabizo.
Itholakala ngapi limithi?
Imithi le angikwazi emafamasi ukuthi ikhona, kodwa eminengi itholakala ezitaladeni. Ungakhangela amanye ama social media group uyabona umuntu efaka ukuthi oyabe elodubo kumbe induku yakhe incinyane noma kayiqinanga ngithintani afake inombolo zakhe, utsho induku eziningi ezikondane ikakhulu lezo cansi kuthinta omama labo baba, kodwa ikakhulu kubo baba.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba besixoxa lomgcini sihlalo weHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ngodaba lokudlwengulwa kwabesifazana. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
So akukho uNtungamile Nkomo ungadinga lokusasa kuhlelo abaculi bethu liviki. Sihamba lomculi kaMasikandi odabuka eJolojo umkhando ozigandayo ophethe isingi yakhe azana kuyedula ehaya intatheli ezindaba yethu uNtungamile Nkomo lomsakazi weStudio 7 ngokuthuthukisa abaculi.
Sanibonani, sanibonani isizwe esimnyama. Isinqumo esangenza ukuthi ngiculele ingoma ngiculela umsakazi wethu uNtungamile Nkomo kungoba umuntu mayengabe yenze kahle kubalulekile ukuthi simncomeni esaphila ngemsebenzi yakhe, ngoba ngakuthatha ngakubheka ngabona ukuthi akekho umuntu oseke wakwenza lokhu ngaphambilini, ngoba mina ngikholela ukutheni ngizenzele into engakaze yenziwa omunye umuntu. So ngathatha isinqumo sokuthi angicule ngibonge, ngoba abaculi abaningi sidumile kakhulu, siyaziwa ngenxa yakhe. Esikhathini sinokuthi nje masidlaliwe emoyeni, uthola ukuthi siyathintwa ngapha nangapha abantu bebonga. So kungakho ngathatha isinqumo sokuthi ngibongele nabanye futhi abaculi mhlawumbe abangayinelisanga ukuthi bebonge ngengoma. Siyohlezi simhlonipha umhlonishwa wethu iStudio 7, siyaziqhenya ngaso ukuthi phambili niyibambe njalo. Siyabonga.
Hawu, suka madoda, wemkhando, hayi siyabonga isizwe yangakithi.
Ayiwe, ukule njalo, thina siyabonga Nkomo, siyabonga Nkomo, siyabonga uNtungamile wethu. Tell
sawa kulige mkandu zikonda yu sabela kila kuya kutula untu kwa melinkomo singa atina loksasa wapoetu kuna wapo kuzo mtulo sivonga untu kwa melinkomo wacha luta speke lo unengi lapa kuzo mtulo haye iskata savumi la mtanje wale balisa genja bulo umtebo stembayo
ukepchube zilane studio 7
kusugela mu half past 7 kusia ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.